Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe, wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU-PF, uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla le-MDCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla le-MDC, lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisiba nganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalegcikwane le-COVID liyehla, kodwa ke alihlingisi ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsikili wakhe umnumzana Walshman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphatha amandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe, basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South.
Umcimbi lo wenzakale kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa, upresident webandla, uvice president uLynette Gore, lo vice president uprofessor Walshman Ncube, labanye abakhokheli abambalwa bebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi, iningi labantu bebelandela ku-internet kumbe ngithi online obekade kusenzakala, kube yinto ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasitshela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini ukukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula kuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka eMatopo ubesekhaya, njalo maye kuMDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, bajengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efana nayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ubengomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe. Ungasitshela ukuthi sizatho bani esimangele ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. iBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZANU-PF yatshengisa ucuku olukhulu kakhulu. Kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangelele ukuba uhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU-PF, uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo nge-ground. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uza compensate kumbe uza nika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo bababulawa ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha wazehlisa kakhulu kule ndawo.
Lokhu sikudaba lunye. Kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalagwe kungakuliqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ibheju likaZulu.
Umba kwaMnumzana Chamisa eBhalagwe angiboni kuyinto embi. IBhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, eAfrika leEurope ikuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayifika. Iyafanana lokuthi uyefika eMuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni uyefika lapho eyamajuda. So angiboni icala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lweGugurahound lucutshungulwe?
Hayi, angaza ke ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okuchiwo nguye, ikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lweGugurahound. Njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi iGugurahound is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulo mlando ukuthi alulungise lolo daba, akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni. Wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe olomlando ukuthi eqondise udaba lombhuqazwe olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho, at least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalagwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, ukwenzela ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongi ukuthi ayiGugurahound iGugurahound, kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zifisayo. Umbona ngazathi khonoko kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lweGugurahound silukhuluma lupolitical, kodwa kuzanga lube partisan. Amabandla kufuze cace ukuthi thina njengebandla udaba lweGugurahound silukhangele kanje, uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC eHarare izolo esigodlweni seMorgan Richard Twangirai House. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-President uDouglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla, ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi thathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 sinqoba sisenze iconstitution entsha ebeka njalo umbono euveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze. Silandela ezinyathelweni zikababa owasichiyayo uPresident uMorgan Richard Tsvangirai. Njalo kube lezi khulumi ezibalisela uVice President uMama uKhuphe, uChairman webandla uMorgan African Committee kanti obonge abantu ngu Vice President ubaba uMtsuri sibe njalo leze tekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members MDC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTswangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona abekhona ke wonke amabandla ibandla kade silingekho ngele Transform Zimbabwe elikhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumele sivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungasitshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxusiwe ucelele MDC Alliance
akusilo qiniso ukuthi umama vice president ubenxusiwe yile liqembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa umfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangachisa usiba lothendele kube lokulwisana ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC tikatesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale ku politics kusukela ku president o vice president chairperson nje konapho kungakade kungani kuyahlupa sivela ku Congress kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana beZimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuZANU PF ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenzi MDCT Alliance kumbe bathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years yebo kambe siyabe sikufisa ukuthi ngabe baba khona ngoba thina kasixoxe umuntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yi constitution ye MDCT i constitution yebandla yoyo ukuthi umkhokheli ngubani
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Leli linani elehle kakhulu ngoba kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamachumi amane lasithoba munomunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8,395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezilitshumilane 14,130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda Oy Christian Alliance enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalegciwane leCOVID liyehla kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abe lebanga engekho duzane nomunye njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela-ke behlangana.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazi bangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le coronavirus.
Ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba yingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limeme etheke unjalo lelele COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imilayo le ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo kumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa yokuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu totally vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli umkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayethenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross wayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano into inye. La kubona phi ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna labo kuba ngamakhansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakhansela. Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize ngangeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini okufanele nabo ukuthi babe ngamakhansela endaweni yakubo. For an example koBulawayo khomba. Kodwa uzothola ukuthi kugcwaliswe wona amashona. Ah, manje cala babeloko becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hayi, thina sesithendwe sesikhangele madoda, MDC qaphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele, mina sengizovotela ilokunjeni iMRP ngoba vele iliqembu esengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basezintwini abantu bakithi. So lina le-MDC yeni namashoneni, hhayi alike nisinikezeni ichance madoda, hhayi sike nisibonene lethu nalo kuqembu ukuthi lingehlule kanjengani na. Shona endaweni engaziyo yabo, suka lapho nithi anihlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu into yinye.
Ngibingelele abasakazi baka Studio 7, abalandeli bonke baka Studio 7 ukuthi salibonayo. Asiphepheni bantu bakithi, ngithanda kakhulu ukuthi la mazwi ami eqonde straight, eqonde ngqo kulezi khulumeli. Sikhulumele sezana PF, sikhulumele seMDC Island, sikhulumele seMRP. Ngithi bafowethu, lesi sikhathi lesi asisikhathi sokuthi lubane likhuluma nje lidlala ngengqondo zabadala bethu, lidlala ngengqondo zethu. Lathi sesikhulile sibadala nje sakubona konke okwenzakalayo. Ngithi bafowethu, luyalazi udaba kumele lilwenze, qhubekani nokwenza into eziright. Kumana liza likhuluma nje lokhu nalokhuya nalokhuya nalokhuya, izinto ezishiyeneyo zizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlangene. Thina singabantu siyayazi into eright esiyifunayo manje. and futhi ngiqhuquzela kakhulu ukuba futhi abasakhulayo libafoid isikhathi sifikile manje ukuthi esukumene
hlole indlela bathuba kwesitudio 7 abalaleli ngelinyelela lowo nge-intelijani kuphila hhayi ngiyengilalele lapha likhuluma ngendaba yabomchobo abantu eyi bathwele nzima abantu benkosi badubeka kuhamba ngabo uhulumende uyabazwela abasebenzi esibili kodwa-ke labo uhlupho labo laba abantu kuphela bathuba ngokuthi bengabona abantu bebaningi indlela abachaja ngayo abantu bayabiza imali eziphezulu bayakhweza imchobo izuphi ngaphela kungaselazi ukuthi kontambamba babe sebechaje yabo imali abayifuna anti-ke akuvuzanga kube njalo kumele bebe lokhuzana le-fay-1 yegadwa ngabantu kungaba ngama-holiday lapha uyakhangela ukuthi ukuthi uyagada inxa mangathi ugada nge-$5 kasukubhatha ngabo-15-20 kuyangaselathiwezi ngakumele ugade kungangani kulabantu abaningi bayakhweza kuphela into ngobachaja abayichajayo angazi ukuthi kungalungiswa kanjani kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunye kayisibo bonke abuyanza njalo kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo mane hhayi uyabe usuke endlini ubamba ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi $5 fike ngale yokuthi 15 be-20 uzayithatha ngayo imali kungaba ngama-holiday bavele bayakhweza kubhili udisemba vele azikhuluma ugada ngemali ezinkarakade ezesabekayo ukuthi uyawugcinisa ukwazi kade vele nyanga phekhangasela mali abake befunda ukwenza into eyi-1 beyeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kwi-holiday beyeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ngekhifesi eyi-1 yiyo kumele beyisebenzise ayikonto bengabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansise intengo hayi hayi kasonto enhlulana abayenzayo kayinhle siyabazwela sibili ukuthi ukhulumende kabazwele bengene emgwaqweni kodwa labo izenzo zabo abazenzayo ezinye hhayi aziphathi kahle abantu aziphathi kahle ngisekhawukele emazweni anjengabobotswana ibotswana balo mthetho o-1 vele awusozoqina ukuthi ukhwezele ifeki watshela imali engathi ugada ngemali enanileyo nxa u-5 pula awusozozothiwa kutshintshi namhlanje i-holiday siyakhweza namhla ku-10 abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hhayi mani abakwenzayo kakusikho kakusikho kade sibamile bayenze nje bengavulebi i-holiday kadisemba abantu bathwele nzima useza ukuthi bazawbe shaje imali ezinganani mali funa ukubonti liqiniso akelithi bantu ababathathela izindaba ngama-holiday behambe emarenkini be-cheke ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu esabonti hhayi kabaphathi kahle abantu phatho sabo kasikho right abake zama ukufunda ukwenza into eyi-1 kuthi ifeyi vele kule fey-1 ayikho nto uzazothiwa khona isokutshintshebo sobantu bebaningi kukaba le minyaka liyana iminyaka edlulele yana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encele uveve bekhadre bakhe efike laphana emagetsi uzefithi magetsini nge-disquare nxa usehla ikhombi nje usima lapha zozili tawu sugada 40 sugadela bili abake bekele lokhu beke benza into estrekhi nje kodwa nxa bekhala abantu bebazwele sibili kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu i-holiday ibuyane lekadisemba uzabona ukuthi abantu bazawbe khala njani ngendlela abakhweza ngazo izinto laba amabhasi kuyafanana
salibonani usinini okhulumayo usegoli ngicela ukubulisa omama lobaba unagela sage abakombamba ngiphinde ngibulise abatwa bami ubheki lo muzi lo menyana lo dumo abahlala lo gogo wabo ngithi bephile impilo enhle ngiyabonga msakazi
salibonani ku-Studio 7 mina ngibuya lapha enkayi kompofu ezenka lapha ngindike ngiphawule ngalaba abantu abangamandebele abakuzanu PF laba abantu mina ngombono wami ngosomathuba bathatha ndi-chance yokufika izisu zabo akekho umuntu ongatheli indebele esazi ukuthi izanu yenzani ema-Tabeleland singazabala kwe-ground ubheke nje ukuthi yini eyenziwe izanu ezweni lamandebele mina I don't think ukuthi kukhona engikwaziyo lanxa kukhona kodwa kuyabe kumbalwa kusenzelwa nje ukuvala amanhlolo thina sifana lentandane ezingalaba zizadle ekhaya leli zwe zange vele lasicabangela njengamandebele thina wena nje olindebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe futhi labo kufanele ukuthi balifide bathi bangalifide babe besazi ukuthi bafida njengezilwane zabo zonke izinyamazana zabo abalazo ekhaya ngoba lilande khona ukudla awukwazi ukudele abantu bakini uphume ube nguwe wedwa nje uphume uthi iqekele uthengise isizwe sonke sakini sicela ukuthi ke libheke licabange kahle and linavele likuzane lihlalani khona ngapho liyezeleni ithuba lokuthi lize lijezise lisono leselisenzayo ukukhohlwa bakini and wonke la amanye amaphathi aseceleni angiwaboni mina ukuthi angasikhulula kumbe singakhululeka ngawo engibona engathi iza lo mbono omuhle yile ethi kakudatshulwe izwe amaNdebele abe wodwa yabo umqondisi le yiphathe lengqondo eza lezinto ezilendo sokuthi ngathi kuthiwa kungaqinisa icampaign bafundise abantu bazibazwisise bonke abantu beMandebele bayekele kulandelana lento ezingazo zisize ngaluthi sikhathele kuhlale esigcangeni njengezinyamazana sichiye imizi yethu sichiye abafazi bethu abantwabethu bakhula bengasazi uzwe ubona ingane sikhulile usubona ukuthi into owayikhulisayo kakusiyo le nto kade uyifuna ngenxa yokuthi uhlale egangeni njengenyamazana bahlezi ekhaya izigebengo lezi ezabulala abantu yizo ezihlezi emzini yethu imisebenzi eyokuthanyela eboda kuthanyela bona ngabe bathengisa imali endleleni uma uhamba ungumalayisha kufanele ukuthi bahambe bekuthathela imali uzeyifika ekhaya ungasaphethe lutho hamba bekubhozomela obhoso lakho sikhathela ngiqondanga ubathuka kodwa-ke ngikhuluma indlela abasiphatha ngakhona sibuhlungu nje sisesegangeni sihlezi ehlathini ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa yokuthi uyisihambi uyisihambi emazweni uyisihambi lasekhaya uma ufika ekhaya ubizwa ngamagama wonke ongawaqedisisi ukuthi kanti kuqonde ukuthiwani ngami nokuvota lokho kuthiwa siye ekhaya ngizomunye ethi asibuye sizovota siye kubelokho sikhuluma ekude uyahlala kuphi kulela yakhaya sasuke emakhaya ngoba singakuthandi ukusuka sisuswa yikho khona ukuhlupheka lokho abanye bafele emagangeni bebulawa indlala babulawe yizigebengo esithi zithola amagumaguma yibo bona laba futhi abasibulala egangeni sihamba nzima siyafike ekudeni kangaka asikuthandi lokho kodwa uNkulunkulu ngelinye ilanga uzosiphendulela konke lokhu esikukuhlupheka esihlangabezana lakho.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanchina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezindizamchina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika esigabeni seCalifornia umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngenhlonipho sibili ba likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 elemelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwatshona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njenge ilanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu njalo yikho kwesinye isikhathi ubona imelika ikhanya nxa kungavuka into zobudlwangudlwangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona le ngamabhomba langamadrone ngoba abafuni into liyani iphinde yenzakale futhi lilanga sibili eli njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje ngoba lokukhanya kwakuyikuganga kodwa bona laba emelika bakuthatha kuhle uze balabana abantu abashonayo bazilalele kuhle bangakhathazeki emoyeni yabo kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Ibandla le-MDC lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla le-MDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.